kuyanqeda ukuthi ama observer mission abuye lanxa kusuka kungalandelwa konke ama recommendations ayabe enziwe. Kodwa aluba ukuthi sesasuka saba lenkinga yokuthi lamadle nhlanganiso ezizimele civil society okumele ibe iwatchdog seyasuka kwaba lokulumbana kwahlangana kusaqedakala ukuthi civil society yiphi i-opposition yiphi. Kodwa kuqala into zisasele order kusacaca ama-reports ama-observer mission lawo yiwo esasiwasebenzisa ukwenza into ethiwa yena i-policy advocacy okutsho ukuthi sisasilikunje so ema-civil society ngabe esewathatha lawa ama-report awasebenzise ukukhankasela ukuthi kube le nguquko kube lama-reforms. Yikho esasikwenza sasekuspace se-civil society ngensuku kusaselabobulawayo agenda lenhlanganiso ezinjalo ezingasekhoyo kathesi. So sokusenzakala kathesi ukuthi abantu ayabakhona ama-report e-parliament akulalutholo lwenziwayo ngoba aluba i-opposition ilamalunga ama-idile e-parliament alo mcoso kumbe abazinto abayenzayo yibo okumele bathathe ama-report lawa bathathe udaba lwama-reforms. Udaba lwama-reforms lawa aphakanyiswayo aqanjwa ngama-observer mission ukuthiwa lokhu lalokhu kakulunganga yizinto esalwa lazo kusukusela kudala nge-inclusive government saba lama-reforms bathi sebeseparlamente abanye khathesi sebeku-opposition babeseparlamente banganaki bangenzi lutho ngakho. Ngo-2013 saba lesame lohlupho olufanayo saqhubeka futhi ngomsindo wokuthi kasibeni lama-reforms akube le nguquko ezithile ezenza ukuthi indawo okudlalelwa khona umdlalo wokhetho ibe ilingane kuthiwa i-level playing field. Kwafika ngo-2018 sake saba lomkhankaso okuthiwa no reforms no elections kodwa sathola abanye sebegijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama-election badliwa futhi ama-election angikhona ngabaqedwa lapho babangumsindo batoyitoya babulalisa abantu baqhubeka futhi kunjalo. Lakhathesi futhi thina abanye samemezela senza umkhankaso sathi thina kuya ekhethweni nxa kunje akusoze kuphume mnandi kuzaba lokhetho futhi oluzaba lokusola lokukhonona.
Kona kahle ukuthi kube lama observers kuncedani
ama observer mission aqakathekile kakhulu ukuthi ingoma yethu siyigida njani. Babe sebehamba bayebhala ukuthi hayi ingoma yenu liyigide kanje kube nesigwenxa laphana kwaba mnandi laphiyana isigcamu kube ngubani igabazi kwaba ngubani. Kodwa into engithanda ukuyicebisa abalaleli singalaleli propaganda lamanga akhulunywa ngamapolitikeni. Akusoqiniso ukuthi ama-observer mission alamandla okuguqula kumbe ukuthi kuguqule imphumela wokhetho. I-observer mission ngama-observer, u-observer kutsho umuntu obukelayo nje a-observe abhale phansi abe sesenza ama-recommendations. Ama-recommendations lawa awasalani lokhetho osoludlule, ama-recommendations lawa asesenzelwa ukhetho oluzayo ukuthi kulungisiswe izigwenxa ezibe khona ukuze ukhetho oluzayo lube ngcono. Lokho kubone ukukhulunywa ngama-politician abanye lapha abe-opposition besisibonisa dakhi siza ithe ama-election abe-wrong kakuthi kuza izabuya izothatha over irun ama-election disband izeke ngamanga. Balaleli, babe belitshela amanga ama-politician bevala izigamba zabo ezokuthi babe behlulekile ukulungiselela ukhetho behluleke ukulungisa izinto zabo ne-party zabo bese besitshela amanga.